eqiniso lokho school ministry sizobona right from the time ama elections sifuna khona akula umuntu osukuluzwe omunye umuntu but things abantu bayizadirect izinto bayakhuluma lokho bakhuluma lokho but ayisiko konoko
abahlana baboshwe ngeviki edluleyo laba betheswa icala lokuqoqa ukuvukela umbuso kamongameli Mnangagwa uyakuthemba la ukubana bebekwenza khonoko
yebo akuvele khona akulalizwe ukuthi ngameli lingalamthetho yalo singayekela kube ngamahlanga ilizwe liyekele libe ngamahlanga kungashupha abantu nxa beyiqoqa ukwenza ikubona la ku-social media lapho baposta izinto zokuthi heye upresident eredayini heye upresident esayina senjaninjani ngabantu bona ababasebenza labantu bona abanjani abadinga ukuthi kube lokuxokozela abadinga ukuthi kube lodlame phakathi kwelizwe yiko abakudingayo bethatha amathuba okuthi kulezinye izinto ezihlupha njengokuthi imali iyahlupha amafutha ayahlupha nani 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 bazame ukuthi bathi build up eyinto yabo yokuzonda phezu kwezinto ezenzakalayo bengakhangela ungakhangela yonke into nale eyenzakalayo ukhangele into zonke ezenzakalayo zinezi ukuthi yeye lunge bafuna ukuthi bathi bona bahlukuluziwe but abasoze beyekelwe besephula umthetho welizwe
alesave umnyama ongelampisi yini lapha baba ugawule njengezanu PF kumbe selisethuka nje nxa libona izithunzi zenu
hayi ulutho lukhona ungakhangela izinto ezenzakala izihlakalo zinezi ezikhona le nto ze-social media ungakhangela ukuthi ngelanga elinje lingahambi ye lingayenzinjani abantu beqoqana kuya ulutho lukhona ntungamela sozisikubalekele khonokho ulutho lukhona kodwa-ke hhayi njengohulumende uhulumende uqaphele ukuthi kungaba lezihlakalo ezinjengazani into ekhona yokuthi uhulumende ufundile ngokwekethisa entweni eyayenzakalayo laphana kubhidlizwa ama-properties abantu khonaphana wafundisa uhulumende wamvusa ukuthi uhulumende abone ukuthi kulabantu phakathi kwethu abale njongo yokuganga beqashe ngemva kokuthi bayademonstrator abantu laba besezinjengo zabo zokuganga kodwa besithi bona hhayi thina siyademonstrator lapho sithi lokhu lalokhu lakho kungayisiko khonokho bona bele njongo ebanzi